So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 8 kuNtulikazi 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ihlangane loMongameli Cyril Ramaphosa wakule South Africa bese Niger emhlanganweni we-OAU bakhulumisana ngokunceda eZimbabwe ngamandla kagetsi. Kambe ukukhuphulwa kuluhlu lwamazwe alezisebenzi ezileholo elithe xaxa kwenziwe eZimbabwe ngelibhanga le-World Bank kuzaphathisani ilizwe leZimbabwe.
Ungizabe sebekhuluma besithi bona abantu eZimbabwe zokuthiwa khona sokuhambelana lezi thembiso ezikaMnangagwa.
Lamhlanje sisungula inhlelo zeviki yonke lapho esizaxoxa lengcwethi kwezombusazwe. Sizibuza ukuthi kwenziweni ukuthi kuhlengwe umnotho welizwe.
Asivumeni siza seZimbabwe ukuthi hayi lapha esikhona ekhethi esikhona kathesi. Umkhokheli wethu okhona ngobani nguye uMnangagwa omphikisayo ngobani nguye uChamisa. Singaqedi isikhathi silokho sisithi asibuyeleni enqindini siyekula ngoba kusincedile.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlangane loMongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa bese Niger bakhulumisana ngokunceda ilizwe leZimbabwe ngamandla kagetsi. Ababili laba bahlangane ngasese komhlangano womanyano we-African Union owenzelwa elizweni leNiger edolobheni leNiamey. Phansi kwesivumelwano sababili laba, iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezamandla kagetsi oweZimbabwe uza kuya kwele South Africa lapho okuzalotshelwana khona phansi isivumelwano sokuphathisa eZimbabwe ngamandla kagetsi asehlala isilela elizweni kulandela ukwehla kwamanzi edamu leKariba. Kodwa eleSouth Africa lalo lihlala licitshela izizalwane zalo amandla kagetsi ngoba lawo ayasilela kulelo lizwe. Kambe okwenziwa libhanga lomhlaba ele World Bank ukukhuphula eZimbabwe kuluhlu lamazwe alezisebenzi ezithola iholo eliphansi. I-lower income ngesiNgisi lasiwa kuluhlu lamazwe alezisebenzi ezithola iholo elikhuphuke kancane i-upper middle income ngesilungu kuzaphathisani eZimbabwe. Ngeviki edluleyo leli bhanga lifake eZimbabwe kuzinga linye lamazwe athi Senegal, Angola, Ghana lele Comoros abikwa eselomnotho othe xaxa. Leli bhanga likhangela impawu ezimbalwa ezikhomba ukuthuthuka komnotho elizwe, isilinganiso sokugugudeka komnotho inflation, inani labantu elizweni lokunye okunjalo. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akungeke kwaba liqiniso ngoba umnotho welizwe uqhubeka usiya nganxele.
Lokhu singathi engxenye ekuhumana kwabantu abadala, phela abantu abadala abathethiswa. Ngingazi ukuthi nxa besithi bona ama-income, inzuzo abantu singathi sikhwelele. Ungizabe sebekhuluma besithi bona abantu eZimbabwe zokuthiwa khona sokuhambelana lezi thembiso ezikaMnangagwa. Ukuthi vele into yakhona iyabe ingamanga. Angiboni ukuthi iklasi abayitsho ukuthi ikhwelele yiphi ngoba abantu abaningi kathesi sebengabayanga. There are more poor people kathesi abakhona kulalaba abakhona kuRhodesia. So akula middle income eZimbabwe. So angazi ukuthi inombolo zakhona bazithethe ngaphi.
Kodwa njengenhlanganiso engani ithembekile. Ubona ungani kuyini okungakwenzakala lapha? Babe bephiwa inombolo ezingayisizo yini kumbe kukhona okunye?
Hayi, iWorldbank asingeke sithi ihlanganiswe ethembekileyo ngoba nxa bekhipha izinombolo bekhuluma izinto kuhambelana lokuthi inzuzo abayifunayo elizweni lakhona kwini. Njengathi sanje vele sile sikweletu esiningi kuWorldbank. So bengazi bakhulube kuhle ngeZimbabwe kutsho ukuthi even i-priority yokubhadala izikweletu yeZimbabwe government iyalintshintshe. Abantu babo abasebenza eZimbabwe baphatha kuhle. So ukuthi sithi inhlanganiso elungileyo asingesitsho njalo, bona bakhuluma nje into abafuna ukuthi bayikhulume ezama ukuchaza ilizwe lakhona likwenzela ukuthi izikwele zabo zibhadalwe.
Kodwa yona le imbiko ayisoze iphe na ithemba kulabo abazosungula amabhizimusi, i-investor confidence ngesilungu.
Yabona ukuthi kuqala vele ngathi sisaqala kakhulu sisaqala sakhuluma ngakho khonokho ukuthi wona la ama-ratings akhona abo-Worldbank, abo-Standard and Poor's, S&P ayanceda ukunikeza ithemba kulala abafuna ukuzongenisa izimali zabo. Kodwa phenxa loba ibanki enkulu ingazi khulume bala abantu abasuka bengena bekhangelisisa ukuthi ukubanjwa kwempahla, property rights, rule of law, you know, ama-institute risk, bayathumisa abantu babo. Kunganceda ye ukuthi kubeleke singathi ngesikhiwa i-risk sector ibe ngathi ilutshwana. Kodwa abanikazi bemali bababuyayo bezozikhangelela bodwa. Okwakhathesi mfowethu, nxa ungena eZimbabwe akula magethi, akule ama-queues e-petrol, akuncedi lutho.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, ubeqoqa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Bekulomhlangano omkhulu obuhlaziya indaba eziphathelane lelungelo labantwana owenzelwe eUganda ngeviki edluleyo, kodwa uhulumende weZimbabwe kayanga emhlanganweni lo. Umnumzana Masimba Kutshera, ilunga leWorld Council of Churches, ubekhona lapho emhlanganweni wakhona esixoxelaye ukuze sizwe obekwenzakala emhlanganweni lo.
Kathesi uhulumende kekho, mina ngibuye lapha ngimelele iWorld Council of Churches. Kulabanye abakuhulumende ezinye inkulumende ezinjengabo Burkina Faso abakhona kathesi, kodwa angibonanga ukuthi eZimbabwe uhulumende ubenxusiwe kumhlangano lo.
Manje libona ungani impumela yomhlangano le izemukelwa nangu uhulumende?
Angiboni kuludubo ukuthi uhulumende amukele impumela le, ngoba indaba le ukuthi siqede ukuhlukuluzwa kwabantwana injongo uhulumende ake atsho ngaphambilini ukuthi ulayo injongo yokuthi aqede ukuhlukuluzwa kwabantwana. So ngibona njengani impumela ezinjengalezi. Singahlala phansi sibili lo hulumende asitshele ukuthi laye ubona njani, njalo ufuna ukuthi akuhambise njani ukuze injongo yethu ukuthi siqede uhlukuluzwa kwangkhona yenzakale.
Lona udaba lolo lihamba ngalo lubhahe kanganani eZimbabwe?
Lubhahile kakhulu nxa ungakhangela ukuthi lakhathesi ulabantwana abayendaba sasebancane. Kulendaba leziyana eze child labor, kulendaba ezokuchaywa kwabantwana esikolweni. So lubhahile udaba lolu kakhulu. Abantwana bayahlukuluzwa emzini lapha abahlala khona, lase church lapha abaya khona. So bona njengani ludubo sibile okumele uhulumende angenele abe lo hlelo olokuthi lungaqedwa njani.
Lo ke umnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe njalo elilunga leWorld Council of Churches, ubexoxa icingweni leStudio 7 eseUganda. Okwamanje ke sikhangele inhloko zendaba eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba ayachiyeneyo. Siqaleke ngephephandaba leHerald lona elithi unkosikazi Auxillia Mnangagwa usekhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini isihlalo wamakhosikazi awe Organization of African Union First Lady for Development emhlanganweni we-African Union oyenzelwa kweleli nje sikhuluma nje. Iphepha ndaba leHerald liyaphinda njalo lithi umsekeli kamongameli onguye osephethe isikhundla sikamongameli umnumzana Kembo Mohadi usetshele osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla yezitolo zabo mahlayana ukuthi baso. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya lilalele okuvela kini balaleli bethu elisithumele khona ngeWhatsApp.
Linjani emsakazweni Studio 7 banjani abantu? Ya Claude Mhlanga ngobulawayo. Ah kunzima lapha. Etropeni ya siyabuya kumnyama amagetsi yahamba isikhathi eside amabhizinisi yabuyela emuva khonokho kuncane esiphila ngakho kuhle kubuyela emuva vele manzi lawo eyi ya kunzima sibili bakithi asazi ukuthi nokuhlupheka kwabantwana bezimbabwe kuzaphela nini kunzima kakhulu. Yebona yabonga.
Ntanda nonke abantu bakithi. Ngibonga kakhulu.
Mina igama lami ngithanda ukuthi ngithi ngumkhuthe ngihlala eGadadi Village endaweni yaseNtaba Zinduna kodwa kwamanje ngikhuluma ngisendaweni yeLupane kosivalo. Ngithanda ukuthi ngithi esibhekane lakho empilweni zethu phakathi kwesizwe indlala. Lonyaka izulu kalinanga asilakudla emasimini. Njalo uhlupho olukhona elizweni kuselakala kwemali, imali kayikho, kayitholakali. Lanxa ungazuthola yona le imali encinyane elingeneyo, uhlupho olusuka lube khona ikuqonga kwentengo. Intengo ikhwele kwamagama, asisayenelisi ukuphila, asisayenelisi ukulapha izihlobo zethu ezibhedlela, kakula mithi, kakula lutho nje, konke nje esikhangelele ukuthi kungasiphathisa phakathi kokuphila. Impilo inzima kakhulu ukuthi kasisakwazi ukuthi senze njani. Sise sikhumbule isikhathi sika baba uRobert Mugabe uthi $10 yakhe ebondini othi thenga sibili into ezingani zingcinywanyana ukuthi liphile labantwana. Kodwa i-new dispensation le ekhona eka baba uMnangagwa iyasimangalisa ngoba ingiyendlala isibisela isikhathini sokulamba isibisela isikhathini semva sise sikhumbule ukuthi nga ubaba uRobert Mugabe angathatha isihlalo sakhe abamdlala sona ikhu aqhubekele phambili mhlawumbe enceke ngaba ngcono. So siyacela bakithi ukuthi nga ubaba uMnangagwa uyasizwela usizi ehle esihlalweni njengoba nevele ngazange akalunukele olukhetho olungazange lube ngolwakhe. Asixolele njengabantwana beZimbabwe siphucuke siye phambili bakithi iZANU-PF sisibulele okweminyaka eminingi singalampilo enhle sidutshwa iZANU-PF bakithi siyalamba asilamsebenzi abantu bahluphekile abantwana kasenelisi ukubafundisa senelisi khona ukuthenga amabhuku. Siyacela ukuthi baba Mnangagwa nga uyasixolela nje usizwele usizi uyahlala phansi lomfazi wakho nje lovayisi wakho uthi wenga lokhembo mawathi ogulayo lisiphumuze ke siphumule bakithi iZANU-PF sacha.
Hello, Studio 7 linjani? Hayi thina ngapha siyaphila, inqobane silobela nga. Hayi siyaphila ngapha indlala ilanga yachisa izula linanga ngapha. So indlala engapha silobela inkulu kakhulu.
Kati tongondi budzani mwibani we Studio 7. Kuti kati babo bani no imka uMnangagwa wenu. Kuba kuti wakaiti tama hudo dzakati gwila kango kuti yawo buta. Wonu neMnangagwa unochinya kwazvo tongombudzai mari dzedzi dzatakanogwa kuZambia kwenzi tibuya tibulawa mahara nanasi nanasi tadzatadzipedze pela nyane lokutifa isito achikwegula tichabona kumeho nedzamo tinyima moti mari dzedzi mojo mukati patafa kati tongotikolisa nivo mari dzedzi dzedzi keni mukonwa muti budze kuti mukonwa moti pani mokwa moti kwala manyepa koka munyepa maridzo buda mari dzo buda ndakanda eliya gole kuHarare kwenu tishika kuti tigala tikufila ku Harare tinenge tutama mukedza mubora kuti tachimuvotela munyalala zvenyu nya nanasi nanasi dokumunyena mahamunyena machiguta katiyo zano yenyu isingazive vamwe vanhu vakagwila bompi moti tintechini kai mokamuti tama makudzo anomwedza imwinji akoka muna moyo akaipa valume musijali sho tamani lebeshwa tongogula nemari heyo uke nemuti pani mutipe mani au toza tikapela nyaku sina chatakawana vo takagwira kako zvingapo nhasi nomotiwa nedzimota mota mamota nachikura machina gumunanga kwavo tana dzinodhuga inonda 30 minutes koga wasvika kwaaya akuodya mumahotera nemasimba edu hai tongotamani mari yedu ibvute valimiwa hai orit mumbudze spiri hoyo mberi koko kuti toikaka mari yedu hatizondiravo kumpi kuzoti hatitopiwa mbasi
hai ndinasive nokuva ngconywana kodwa sigala abantu bakithi ngelizwe into ezenzakala elizweni bantu bakithi yizo ezisenza sihlale sikwazi ngemuli zethu ukuthi sivuke kanjani zilele kanjani zishone kanjani yinto esenza sibe siloku sibhizi sikhuluma lana sifuna ukuzwa ukuthi abantu bakithi bashone kanjani bantu bakithi akusiko ukuthi siyathanda ma singazwanga ngempilo yabo sizwa sinosizi kakhulu ma uzele kuyahela mpela ukuthi eshe manje sisi betha kunamagesi indlala kodwa zona iziphatha amandla zethu azizihluphi azizikhathazi sisidla phasi njengenyona akekho umuntu osiholelayo ukuthi sizodla sisuthe hhayi sithole nzima abantu bakithi noba nje iy'nhliziyo zethu zibuhlungu kodwa hayi ngelinye ilanga sizoxola kodwa kudala ngoba liyazibona vele azinandaba nathi siyaziphandela apha abafowethu bashonele egangeni kuthiwa kuzwisa ubuhlungu bantu bakithi ngoba bebalekela yona le nto esekhaya into sesixoshela izulu kodwa ukwezwe bejiko chuma labo gawule bethi hayi kuright uzibuze ukuthi umuntu onjalo okhuluma lowo mqondo lowo akazalanga na
ye bayakhuluma abalaleli be-Studio 7 lawo ngamazwi ke abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lingasithumela lani ngapha sisifake siwafake ke amazwi enu emoyeni siyabonga Kube lokujabula izolo ngapha kwelemelika kulandela ukuthatha inkezo yeFIFA Women's World Cup emdlalweni ebisenzelwa kweleFrance. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Umdingilizwe Mguni sambuza ngalolu daba.
Ukuthina wethu enapho mama lisinyile ngoba anti sengama champions lawo World Cup yakhona. So ukhali ngane labo mama liqinile but hayi qembu labo baba hayi lelingane alicinanga ukuzwayo. And like sengilizwe lile mali. Into engiyibonayo ukuthi yona imali yakhona ku-sports bayifake kakhulu kunawo ngaba ama-sports njengabe-baseball le-American football aba-investi kakhulu
kungagcina kusiba liqembu eliqinileyo yini ngokuya kwesikhathi elenguqu elabo baba lalona leli elinqobileyo
hayi labo mama ukuqina vele njengoba ngijhile ukuthi ngama-defending champions so it's not liqembu eliqinileyo but elabo baba i-opportunity obviously khona ngoba ungananzelekisisa kabi iqembu lakhona with i-immigrant population ekhona lapha ngabantu bona abangama-immigrant sebethole abavele besuka emazweni wona lawo okuthandwa khona ibhola
lo ke ngudingilizwe Mguni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika asinamali namhlanje ke sisungula inhlelo zeviki yonke lapho sizaba sixoxa ke lengcwethi ezicubungula ezombusazwe sizibuza ukuthi kanti vele kuthiweni ukuze ilizwe libe lenqubela phambili ye esisungula ngaye uhlelo ngumnumzana bekuthemba mhlanga
Into khona kakhulu lapha mfowethu ngokubona kwami ngibona ngani into yokuqala okumele kwenzakale ukubana izizalwane zeZimbabwe zivume ukubana hayi sesidubeke kakhulu ngoba kudubeka okweminyaka edlula amathumi amabili aso sikhathi esifitshane leso sokudubeka. Ye kukhona ukuxabana okungakubekwe khona but ngibona ingani kathesi sesidlalo ithuba lokubana singani siqalise ukutsha siye phambili. Yikho mina ngibona ingani okokuqala asivumeni siza seZimbabwe ukuthi hayi lapha esikhona ayikho esikhona kathesi. Umkhokheli wethu okhona ngobani nguye uMnangagwa omphikisayo ngobani nguye uChamisa. Singaqedi isikhathi silokho esithi asibuyeleni enqindini siye kula ngoba kusincedi lutho lokho. Kathesi yonke imizamo ekhona ezama ukufaka nguhulumende ukubana ilize liye phambili ayingeke ihlume ngoba isikhathi sangikhona sokuhluma sibikhona. Kuzathi laba o-Chief Chovela abafuna ukutshotshozela bemengaphandle labo bathola njani isikhala sokubana bechovele bengaphandle. Yikho mina oqale ngibona ukuthi asivume nini ukuthi lapho esesikhona ayikho esikhona then sizaqalisa ukuthi sibone phambili sizakwenza kanjani.
Ubona ungani kungenziwa njani ukuthi abantu bagcine bevumelane ukuthi hayi yikho lapho esikhona?
Okokuqala kathese uyabona mfowethu ukuthi kumele sikuvume kathe sokuqala ukuthi singaze sithi indaba yokuthi wahamba njani kukhetho seludlulayo siyaphila la. Yikho kumele sikuqale sikuvume khona ukuthi hayi sokwaphila lo. Kodwa singabe silokhe laba abanye abamalanga abamabandla aphikisayo besithi hayi akuphilanga ye thina siloku khona nokuthuza kutsho ukuthi akulo okunye okungenzeka. Ngike ngabona nje kula malanga abavula okungani sokuqala singani sokulokukhuluma labo phakathi kwamabandla aphikisayo ukuthi hayi bantu abasebenzi asivumeni ukuthi okukhetho sokwaphela. Siqaliseni ukubana nxa kukuthi uhulumende siyamhlala ibhobho njengolokho okuthiwa ngabafanele bezigridi simkhanyele sinjani simhluza izinto ozenzayo esenjani esembusweni ayikho nisile lokho esikhanyele okwangemuva lokho sokwedlula.
Labo abaphikisayo abathi bona kumele umongameli meli azehlise angayenzi nguye umlamlankunzi njalo angabe nguye okhokhela inkulumo ezingenziwa kungenziwa njani khona
lokho kungasoze kwenzeka lokho ukuthi low army ethi hayi mina ngisoze ngikhulume ngikhokhele into enjani idale lokubana sihlalisana njani lokho athinke ningangcono sikukhothe sibili ngoba okukhona athi semkhothweni ukuthi la madoda abusayo azazi yena emthethweni ukuthi hayi yibo abantu abanjani abakhethwayo ababhekwe ngumthetho ukubana yibo abantu abayintshana okufuna kwenzeka lathi sikuthi abanye laba bengabe bedliwe belokukhonana kwabo bethi hayi madoda laphana sibone ngani sayidla kodwa bhoti ngani ingani labahambele kodwa sikubonile lokho right esesihamba ngakho kathesi ukuthi asilungiseni ezomkhonono silungiseni ezenhlalakahle kwethu yabantu yenzani-ke imithethweni siyibone ukuthi isebenza njani asisoze siyikhube kumbe sizame ukuyiwisa kodwa lapho eliphambanisa khona sizalitshela hayi khona lokhu ukuthi liphakathi kwendaba yangikhona omunye ubhizi ucela abantu ngalo ukuthi kungenele kwabantu bechanya ngamaregeni angiboni mina ukuthi kungasinceda njani okungapha kulaba ababusayo ukuthi fana nxa bodaba bethi hayi bengabi ngomahlangandlela bengathi hayi thina sifuna ukukhuluma labantu bevume labo ukuthi hayi siyalizwa lokho okutshoyo le mboni yena elifuna ukuyifaka phambili ukubana singalungisisa njani ilizwe siyalalela labo bengaphonga ukuthi siyalalela ukukhuluma nxa kuyikuthi kule sikhathi ababaphambanise khona labo bephakamisenza bethi hayi madoda lamaninikazi sizwile laphana siphambanisile lokhu sake sikumise asizameni lokho kunjani elikufaka phambili kubana kungasebenza ngoba kathesi bonke abantu basadalala besiyala abanye bethi hayi thina lokho sikwenzayo yikho kuphela okuqondileyo labana abanye la basadalala besiyala ukuthi lokho likwenzayo awusoze kuye lutho ngoba thina siyakudonsa kuphela.
Wona umkhonomi ungavuselelwa njani kule ngxabangxozayo nale?
Kathesi into ekhona ukubana ungathi uyakhangela ukukavele umkhonomi weZimbabwe wena ngowawo kuyini okwawubambile uqinile sibili kusukela kudala kudala uzathi uyakhangela ukubana kakhulu ezezilimo kumbe ezokufuya yizo ekade zibambe ilizwe wakho yikho kumele kuqale kulungisiswe khonokho ukubana kunjani okokulima lokwezifuyo kulungisiswe kakhulu. Siyabe sesiyilizwe elinjani elithenga amatamatisi kwamanye amazwe? Siyabe sesiyilizwe elinjani elithenga ama-onyeni kwamanye amazwe? Ngoba lokho kwenza ukubana sithathe imali elesisindo imali njengama-US dollars siyathenga amatamatisi imali yasayithatha ukubana siyisebenzise into elomhlonzi enjengokubana sithenge imithi siqhathe la kodokotela sithenge lemtshina ezisebenzisa ezibhedlela ngoba sibhizi sisebenzisa imali enjani sithenga izinto okubana liba siyazisebenzisa thina ngokwethu. Okwesibili kubana silungisa ukuqatha olunye uhlangothi olunye uyabona imkhono ezimbabwe ukumise ezinyawo ezintathu sengengalo ubalo lokuqala lolo lwezilimo lani lolokulima. Olwesibili bekulunyawo lwani lama-industry. Ama-industry lawa kumele sinjani avuselele and ukuvuselelwa kwawo ufuna ukubana bethole imali enjani yokuthenga imitshina bethole ukuthele imali ama-raw materials abasebenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Bekthemba Mhlanga, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, besixoxa laye kuhlelo lwethu lwakuqala lapho esihlaziya khona ezombusazwe, sibuza ingcwethi kwezombusazwe ukuthi kanti vele kwenziweni ukuze kube lenqubela phambili elizweni. Kusasa-ke siyaqhubeka ngohlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Dinizulu Macaphulana, enye njalo ingcwethi ezasipha-ke ingqondo ezikhaliphileyo. Lwalamhlanje i-remix ka-Banolila. Siyahlukana-ke kathesi zulukandaba, sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa-ke lingakhohlwa olunye uhlelo lwethu-ke olwantambama ngo-7:30. Igama lami ngu-Chris Gunn.